Ubuningi bababalisi bebengayanga emsebenzini namhlanje. Abantwana ubuningi babo kumangwe etshiyeneyo baphendukile bengazange babonane lababalisi. Labo nje abantwana abakhethe ukuzicakela izikolo besala bengabadlalayo bengasajahanga lutho ukuya ngemakhaya. Kodwa ke ubuningi bababalisi lizwe lonke kuripot esiyitholayo kabazange banyathele khona isikolo. Kungumumo omubi lowo. Kodwa ke bekungekho okungenziwa ngoba uhulumende lamatitshala bengakavumelani kunkulumo abayizamayo yokucazulula lolu daba.
Akhona yini amatitshala asehamba emsebenzini, njalo ungasitshela ukuthi kulani lokuthi lo ngowenhlanganiso yezimtha kumbe PTUZ yini?
Njengoba ngitshilo ngaphambilini, balutshana kakhulu amatitshala atholakala enyathele ezikolo. Le ngithanda ukubeka ukuthi yinto engakazi yenzakale kumbali yaleli lizwe. Lapha amatitshala babambana ngalendlela bafuqe njongo yinye. Ubuningi bamatitshala engaphose ngithi above 80% bonke kabakanyathele ezikolo selokhu saqala lolu daba. Enye njalo into enhle esiyibonayo ngaleli nyathelo esilithetheyo ngokubambisana esiyikho khona, akula nhlanganiso ephikisana leyinye kule indawo. Kungaba utitshala kala nyunyeni akiyo, kumbe ukuzinta, kumbe ku-PTUZ, kumbe ku-RTUs, ungaba la wonke waqedi. Kodwa sonke sivumelene ukuthi isikhathi sokuthi sibambane sibe into enye, silwise into eyodwa. Akula nyunyeni ngitsho leyodwa edonsela emuva kulokho.
Manje ngokungayi ezikolo kwamatitshala lokho, abantwana abangaseze bayenze kuhle izifundo zabo ezabo grade 7 lama O level lama A level kuzathiwani manje ngomnyaka ozayo?
Kulusizi lokho ngoba uhulumende yena ngokwakhe uthi abantwana laba abangaseze benze kuhle baza kuqhubeka ngomnyaka ozayo beku grade kumbe ku form elandelayo. Lanxa thina besizamile ukumcebisa ukuthi hathi lo singumnyaka osidlalisekile, akusela ndlela ongathi ungaba ngumnyaka wokubhala amazamanishini. Kodwa uhulumende walile wathi yena kabafuqele phambili badlule. Kodwa ke njengokuba usitsho kusimangalisayo ukuthi zamanishini bani ezabhalwa abantwana befunde inyanga ezimbili kumbe inyanga eyodwa kumbe bengafundanga totali. Ngoba ungakhayela umsindo wamatitshala uqalise phose ekuqaliseni komnyaka ngoJanuwari awuzange uphele kuze kube lanamhlanje. Yikho ke abantwana abafundanga. Kuyamangalisa lokho ukuthi uhulumende ujongene ngalokho. Uhulumende ke yena uthi nxa enikeza izizathu zakhe uthi angekela ukufuqa laba bantwana badlulele phambili kuza kuthi kulimaze intake elandelayo eyama-college lama-university. Uthi yiso leso sizathu. Kodwa thina sisiboni njengesizathu esiqakathekileyo leso ngoba sikhangelela abantwana laba abalimeleyo umnyaka wodwa. Becelise ukuthi ngabe ngamiswa bayebhala amazamanishini yabo ngabo-March next year. Pho ke siyehlula nalo uhulumende kulokho. Kodwa ke mbona ngani ngabantwana sebelimele umnyaka wonke.